Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 17 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Ukuqakathekile ukuthi sizigoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi.
UZulu usekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kubhubhane lweCOVID-19 lanxa nje amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku.
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonile.
Amabandla aphikisayo anti eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kweAfghanistan okuyinto esolwa ngabanye ngemva kokugenqulwa kukahulumende walelo lizwe ngamaTaliban. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane weCOVID-19 lanxa inani labantu abahlaselwa yilolu bhubhane likhanya lisehla kulezi nsuku. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukwehla kwenani leli akutsho ukuthi abantu sokumele bayekethise ngoba lumkhuhlane ulakho ukuvuka njalo ngolaka. Zithi abantu kumele bayehlatshwa ijekiseni evikela lumkhuhlane ngobunengi. Sisiya emoyeni ugatsha lwezempilakahle belulokhe lungakethuli amanani abantu ababulawe yilumkhuhlane kanye labafunyanwe belawo izolo. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bhebhe.
Umkhuhlane onjengo COVID asomkhuhlane ukuthi sithi thina ngoba sizwa abanye bekhuluma besithi sokunganeno kumbe usunganeno bese sithi thina ukuthi usuphelile. Ungakhohlwa ukuthi umkhuhlane esifikelayo kathana ngo-2019 silokhu silawo kathesi ulokhu uqhubeka usibulala abantu abaningi. Ungakhangela abantu abaningi sebefile kusukela ku-2019. So kuqakathekile ukuthi sizigoqe njengabantu sinanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi sizivikele ngaso sonke sikhathi sithathe okuqakathekileyo esiwungenza ukuthi sizivikele. Ikakhulu engakuqandisayo ukuthi abantu kufanele bagqoke amamaski ngaso sonke isikhathi, bahlale bengahambi beseduze-duze kumbe bakhulumisane beseduze. Mina ngiyangithi ke njengoba kuthiwa 1 meter, mina ngithi hayi abantu kabathi 2 meters ngoba i-1 meter layo nxa ungazange uyimeasure usozube kwatshima lumita achiyana kithi. So kasisebenzise ke o-2 meters, sibe sesisebenzisa ke lawo zinto ngama-sanitizers bese sizama ngezikhathi zonke ukuthi abantu bangazi babuthana babe baningi kakhulu. Singaze sa-share lokhu kunjengezinkomitsho, kunjengamatshwala, abantu yasuca beshare izikadi. Sikuqakathekise konkana mbonani kuzasivikela, singaze sakhangela ukuthi umkhuhlane njani okwakhathesi kuphela.
Isike saxoxa kusikhatshana esedluleyo usithi wena umumo mubi enkayi njalo amajekiseni ebesilela. Usunjani umumo kulezi nsuku?
Angake ngikufakaze ngokugcweleyo ngoba ke ukusilela kwayo abesilela ngoba abevele esilela ukuza kwawo elizweni, aphinde asilele ke ukuthwala kwawo esiye ezindaweni ezithiyeneyo. Kodwa ke ngokuzwa kwami engingakutsho kathesi ukuthi hayi kulohluphanyana olokuthi akuseyikona kusilela kwama-Jackson, kodwa sokulithemba elisebantwini ukuthi kambe bayathemba yini ukuthi ama-Jackson ayanceda ngoba abanye bagcina bebuza imibuzo eminingi.
Umnumzana Abednego Bhebhe wake wamela isigaba seNkayi South edalele parlamente.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu elilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusanda ukunanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho lwalo. Umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti ayisigidi kulolo khetho ngomholi webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema wavuma ukusuka embusweni. Lokho kujabulise abanengi eZimbabwe abagoqela bebandla leMDC Alliance bona abathi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela njalo abayabe benqotshiwe ikakhulu abasembusweni bavume ukusuka esihlalweni njengomongameli Lungu. Sixoxele sikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Sithanda ukwenzela abantu beZambia amhlophe sibatshayela ihlombe ngokuba umsebenzi okhetho ngendlela elohlonzi njalo ebukekayo. Sithanda ukwenzela amhlophe ngempumela yokhetho lanxa nje sike sezwa imbiko labhala laphayana ukuthi kukhona kade begijimisa udlame labanye kade begijimisa ukuthi maybe bengariga i-election kodwa-ke overally ukhetho lwabo luhambe kuhle njalo kube le mpumela ebonisa intando kaZulu. Sisebenzela mhlophe.
Kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kulolu khetho?
Sikhona isifundo esiqakathekileyo njalo esikhulu esisiyibonileyo kulandela ukhetho lwaseZambia. Ukubana kuqakathekile ukuthi abantu njengesizwe baqakathekise ama-interests abo njengabantu kulokuqakathekisa ama-political parties kumbe inkokheli zama-political parties. Lokhu sikunanzelele ngemva kokubana abantu beZambia abazange bethwale nzima ukuthi beguqule uhulumende, betshintshe uhulumende ngemva kokunanzelela ukuthi ama-interests abo asengozini kakhuluma sikhangela indlela ubaba uLungu lephathi yakhe kade sebephatha ngakhona. So ngokubana baqakathekise ama-interests abo njalo bayawazi ama-interests abo abahlanganisayo agoqela i-economy, indaba ze-transparency, indaba zekulinganiswa kwamathuba lako konke okubalulekileyo empilweni zabo bakubone kuqakathekile ukuthi ama-interests lawo bawafake ezandleni zabantu abangabathemba bebasuse lapho akade bewabeke khona ngesikhathi sokhetho oludlileyo. Sibenanzelele ukuthi akusalandelwa ngendlela ababevumelane ngakhona. So kuqakathekile kakhulu ukuthi singaze sakholelwa kakhulu, sathembela kakhulu kuma-political parties kodwa sikhangele ama-interests ethu uma sivota. Ngithemba abantu beZimbabwe bayabonile njalo bafunda kubomakhelwane beZambia ukuthi kumele senze njani. Njalo ukuqakatheka kokuvumela intando kaZulu lokho sikunanzelela kubaba uLungu osevumile ukuthi unqotshiwe njalo usevumile ukuthi uza kuba umbuso unikeza kulo osekhethiwe. Sithanda ukuthi sifunde lapho ngoba into eziqakathekileyo uma sifuna i-development yelizwe njengabantu ngoba kumele kube lokuthula njalo kumele kube le-democracy ukuze impumelelo iqhubeke isiya phambili.
Umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo ingcwethi kwezombusazwe sithi ikusasa leZambia likhanya likhazimula phansi kombuso kaHichilema. Kuthe sokusobala ukuthi umongameli Lungu unqotshiwe, isisindo semali yeZambia iKwacha sibikwa sikhwelile. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba yeZimbabwe ehlala edolobheni leLusaka kweleZambia uVuso Moses Sifile Sibanda.
Hayi abantu bathabile lapha abanye bathaya amavuvu zena benzani abathabe kakhulu sibili ukuthi omnumzana iChilema nguyo sekhethwe ukuthi abe ngumongameli weZambia weSikhombisa. Angikholi ukuthi namhla abanye bake basebenza ngoba ngithi ama impumela yokhetho siyaziswe ngabo-2 ekuseni kusukela lapho vele kube ngumsindo nje vele bekugidinywa kugcwala yonke indawo emgwaqweni lapha kubomvu wonke umuntu ugqoke izikipa zikamr iChilema. Ofcourse mina kanginazo kodwa hayi abaneyimbonze bazigqokile.
Kuyathembisa yini ukuthi umumo wezomnotho uza kuba ngcono ikakhulu nxa ukhangela abanye ukuthi uzasebenza lapho?
Kuyathembisa ngoba ngasihamba ngalokho asithembise khona yena usigcizelele kakhulu sibili ukuthi wayethilo nje wathi mhla engenize esikhundleni mhla egotiwe angithi ngakagcotshwa kathesi usamelelwe nje ukuthi bakwenziwa kwenziwayo so mhla egcotiwe wathi wathi yena ikhwatha lizahle liqine sibili kumele lifike ligeyine kakhulu nxa lilokhu ivalue yalo agenesidola but sibona bethi lanxa ingakagcotshwa vele ikhwatha seliqalile ukugeyina nafta sikhuluma nje liku-18 oyi-$1 isinika 18 khwatha ngesike phelileyo i-$1 ibisinika 23 khwatha so yabona ukuthi ikhwatha nalo selisihayi lisiba lesisindo esikhanyayo. Kodwa angithi yabona ukuthi abantu ama-politicians wesikhathi bayakhuluma bathembise ngoba bayakwazi ukuthi yikho esikhangelele ukukuzo so kathesi yena sesikhumbu usetshilo so nathi sesikhangelele ukuthi sibone ukuthi mhla esekhetha amalunga ekhabhinethi yakhe uzafaka bani ngoba ugcizelele ukuthi yena uzafaka abasha kuzaba nabomama kuzaba nabantu abasuka endaweni zonke zeZambia ukwenzela ukuthi kutshengise ukubambana kweZambia. Sibe ngike ngaqalisa ngisabana kodwa ndingaqunda nami ndina ukuthi ukhulumela ngabo ukuthi one Zambia one nation esithi yena konke azakwenza uzafisa ukuthi kube nokubambana ilizwe lonke libambane ngoba okunye ulungu ubukhokheli be-PF akade sebekwenzile besebedale okungazwani phakathi kwabantu nje abasuke endaweni ezijiyeneyo so kuthola ukuthi abanye maybe abakhuluma olunye ulimi abasangenelani labakhuluma olunye ikakhulu abakhuluma isithonga okuyilo ulimi lukamnumzana iChilema ngoba bekunabanye sibili akhona amadoda okuthiwa ngo-Tshishimba Kambwindiza o-TPM vele bona ukuthi bekungavumi ukuthi umuntu akhona akhulume naye akhampene engazange akathi asukelane lamadonda kodwa-ke umr iChilema uchilo wathi hhayi konke lokho ngakutho ukuthi ngabantu nje kade bezama nabo inhlanhla yakho ezombusazo.
Umnumzana Vuso Moses Sifile Sibanda yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kweleZambia. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla eNews Zimbabwe ithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenzele umongameli weZambia omutsha umnumzana Hichilema Hakainde amhlophe isolo wathembisa ukuthi inguquko efanayo iyeza laseZimbabwe. Iphephandaba leChronicle lithi kubhubhe uLydia Makhurane obe ngunkosikazi weqhawe lesizwe umnumzana Phineas Makhurane owayengumholi wekolishi leNational University of Science and Technology. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe asezansi e-Afrika kwele Malawi namuhla emhlanganweni weSADC Ordinary Summit. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani Studio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalibingelela ngiyalithanda kakhulu, inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli angomarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi ngingumpostoli lami because ukuthi umpostoli kutho igama elilodwa abantu bakankulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalaba abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu-7, 7, 12, 12, 8, 8 bethatha abantwana besonto
bebancane abantwana babakolonize igrain bengabase esikoleni abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi manje mangifunda iBhayibheli yazi mina lokhu ngizihlupha kusukela nje zwakuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathathe le yokuthi bona baba ngabantu abana bafazi bonke labo ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into engiyitholise eBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi sibabaningi ngamakhingi and ungakhangela ngesikhathi samakhingi bonke amakhingi kazangasonte ngokuningi babo kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo u-Abraham bonke labana zange bahambe esontweni abazange basonte even one day kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo are they kings or they are the leaders of the church ngoba nxa sikhangela konke kusuka koPaul laboPetro bonke labo abantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besend message yakhe ngendlela enjalo akekho ngitho loyedwa umuntu wenza lento abayenzayo iyanyanyisa idoti basiphazamisa thina nxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli akula amapostoli nje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila they are the rapists into ebuhlungu ukuthi baboje ukuthi uhulumende itholakale kubo laba bantu banyanyisa igama lesikristu ngendlela embi ayikho yonke lento abayenzayo ababotshwe bonke labo bantu bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle kodwa sezibabopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nxa sesikusiza kahle kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game bangena lapha kwenza liba mobilize abantu babathathe babafake emavotini so now so mhlawumbe ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo so laba bantu laba they are ruining isimo sesikristu babulala indlela yenkonzo ama-rapist
Livuka njani ku studio 7 siyabonga uNgameli ojonga labo bonke engibakhophe amabizo abo mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masekhuleke standards inkosi iza kusizwa zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela ukukhuluma akuncedi but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi okwesibili ngapha eBinga asila okokulimisa last year kubogatshompo kasizuzanga ifertilizer efaneleyo kanye le mithi yakhona sizaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ePaso uKariangwe Road bakithi siyacela ingane singancedakala lathi silesifiso salima khonoko okulutsha nokuyingcosana but akukwananga so nxa kukhona okuncediswa kakufike ngezikhathi esiyiso njengefertilize ikakhulu u-ALOG sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi inhlanyelo kayibe khona ngaleso sikhathi lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke ngiyabonga ngumathew ngapha eBinga siyabonga kakhulu singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke amamask abahlatshwe bahlatshwe ngoba umkhuhlane lo mkhulu kakhulu uzasilimaza uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe siyabonga
Sanibonani Studio 7 lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule kukuvuka nje inganali labantu hayi sathwala nzima ke thina saphila emazweni siphila sithethuselwa njengenyoni emasimini pho thina singazaba ngabakabani thina amandebele sibalekele ngaphi singena emazweni siyafa sibalekele eZimbabwe siyavulawa pho sibalekele ngaphi hayi kunzima eZimbabwe shemu sesiphila njengenyoni asazi ukuthi singabakabani manje uNkulunkulu buzo sibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu hayi asathwala nzima thina amandebele hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela ngiyalibingelela lonke linjani elupani ekajana kondebele ngithi liphile lize likhokhobe livikele icorona iyabulala yona ikhona ngeqiniso asomanga liqiniso icorona ikhona
Sanibonani badala linjani kusitiyo sevini olubikelelayo ngu-TB Ncube umfana wesigodi ngiphansi kwe-Unilite bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthakazi ukuthi anicela livoteli i-MRP ngo-2023 MDC kudala siyivotela dala siyivotela iwini ngayenzi lutho sokufana lokudlala lokho esikwenza so cela sivoteleni i-MRP ilona iqembu eliphethe yonke into esayidingeyo kithi lingas siza siphumekelele lodube esibhekane lalo ngicela lapha abantu bakithi ngiyabonga
kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukuhluthuna umbuso kwenziwe liqembu leTaliban kwele Afghanistan kuvikwa kulakho ukupha umdlandla amanye amaqembu afanayo agoqela ele Al-Shabaab kwele Somalia. Ngokubika kwemsakazo we Voice of America, umsakazo munye uthi izibhedlela zakwele Haiti zigcwele abantu abalimalele engozini yokuzamazama komhlaba ngesonto. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho eMelika kwele Afghanistan lanxa abanye bemsola besithi lokhu yikho okubangele ukugenqulwa kukahulumende walelo lizwe liqembu leTaliban ngesonto. Kumbiko wethu lekumabona kude izolo uBiden uthe ukugenqulwa kukahulumende lo kuveza sobala ukuthi amasotsha aseAfghanistan lenkokheli yalelo lizwe abazimiselanga ukulwela ilizwe labo ngoba bebalekile. Uthi iMelika siyaqeda umlandu wayo ngokulolonga ibutho lakulelo lizwe lokuliphathisa ngamabhiliyoni lamabhiliyoni emali. Ngokunjalo utheka soze qhubeke thumela amasotsha eMelika ukuyafela abantu abakhanya bengazimiselanga ukuzilwela kumpi esileminyaka engamashumi amabili. Amasotsha eAfghanistan ebesele lwisana lamaTaliban ewodwa kulandela ukukhitshwa kwamabutho eMelika nguBiden. Kulabo abamsolayo besithi ujikele uzulu makhaza weAfghanistan amaganyane ngokususa amabutho buthumuthumu, uBiden uthe iMelika siyafeza injongo yayo yokulwisana lezindlova ezazihlasele leli lizwe. Kube lengxabangxoza eAfghanistan ngesikhathi amabutho eMelika esusa izizalwane zaleli lizwe kanye lezinye zakwele Afghanistan abanye bafa ngenxa yokunyathelana bezama ukugada indizamchina. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Lathi sonke simangile sibona i-government lama-leaders e-Afghanistan ebaleka after 20 years benikwe 2 trillion imali, banikwa le training yamasocha 300,000 amasocha all over the country. Banikwa loku trainwa kwama Air Force pilots, banikwa nendiza mchina zangkona amaTaliban abengela konke khona lokho. So sibona into echiwa nguPresident Biden iliqiniso ngoba ma abantu beAfghanistan bengakwanisi ukuzilwela idemocracy okuba ohlala kahle yabo khona ngale bona bengabanikazi belizwe, hayi lapho kulenkinga lapho. Bebekhuluma besithi amabutho abo ebe-ready ukufesa iTaliban. So bebekhuluma besithi hayi akusoze kube lula ukuthi iAfghanistan iphongu incibilika njengento esiyibonileyo kwakathesi. So mina ngibona sithi uPresident Biden lama Americans bona bathe they have 20,000 injuries abafana from 18 years to 30 years abanye abalutshwane abangama 40 years, but he generation iyabisi lahlekile yona le abanye baqhumeke inyawo, abanye baqhumeke izandla, abanye balimala amakhanda because of bone fragments landlani. But bona abantu beAfghanistan bengafuni ukuzilwela. So khonoko mina la mengubonayo iAmerica khonapho is correct.
Isinqumo sikaBiden lesi ubona singaba lomthelela yini kukhetho oluzayo? Sibone mhlawumbe abanye becine bevota bekhangela ukuthi uluphathe njani udaba lweAfghanistan lolo.
Engikubonayo lapha is the American public ibisidiniwe ngokuba the world policeman. Ngoba singakhangela ihistory yeAfghanistan, it's not the first superpower eyahlulekayo to fix or ukungenisa i-democracy in that country. Sibona ukuthi ama-Russians lawo in 1989 bachiya kunjana ngoba labo bayesebehlulekile to put Afghanistan in order. Ilizwe langkhona is just like that. And kulama tribal affiliations amaningi, and then sibona ukuthi i-central government khona ngale ayisebenzi, kusebenzisa abantu abasebenzisa amandla to rule. That's how they get that country going, singakhangela history. So uPresident Biden la ukhulumile wathi yena i-democracy cannot be instituted in a country abantu abangafuni izinto ezinjalo. Sesibuya kuma elections alapha abuyayo la, angiboni mina with the voting base. Ngoba sibona ama results aphuma izolo athi ama Democrats 84% wanted the war to stop, and they said it was the right decision. 52% of Republicans, 66% of Independents. So singakhangela ama numbers ona lawo sithi hayi, uMnumzana Biden is currently on a wave engazange ibonakale ukuthi he has 52% support ama Republican.
Ela kusasa le Afghanistan ulibona liminjani phansi kombuso wama Taliban?
Mina ngibona there's gonna be another warlord ovukayo, ngoba siyakwazi ukuthi i-300,000 zona lezi ezamasosha, they are going to regroup baqalise futhi impi khona ngale, because that area behlala kulwisana. So ngithi mina singabanika maybe 1 year, 2 years from now, iTaliban la iyabe sibona umlilo, ngoba amasosha wonke lawo ancibili among the people, they'll come back sebefuna ukukhipha iTaliban again, and then khonapho sizabona ukuthi yabe sitokuhamba njani. I-Sharia law abayichuchisa among the people ukuthi balandele zona lezi naleyo mthetho, I think khathesi abantu sebe experience something different kuzaba le nkinga. So angiboni iTaliban being successful in the coming years, ngoba abantu bangkhona beAfghanistan, if they decide to take over their land, angiboni kubahlupha lapha.
UMnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ipheteze kuseni ngebezihamba phambili. UZulu sekudazwe ukuthi eqhubeke sivikela kubhubhane lwe-COVID-19 lanxa amanani abantu abahlaselwa yilo mkhuhlane esehla kulezi nsuku. Amabandla aphikisayo athi eleZimbabwe kumele lifunde okunengi kundlela eleZambia eliqhube ngayo ukhetho. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uma ngesinqumo sakhe sokususa amabutho elizwe lakhe kwele-Afghanistan, Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.